Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 5 kumfumfu 2018 usithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Korakini vele kasifuni simbinto esingayithandiwa and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapha ababone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume.
Umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje.
Kula kwindaba esingazwisisiyo nje thina njengeforum ukuthi i-commission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sebesizekusiba le-re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi i-commission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lukamhlaka 1 kuNcwabakazi lapho kwadutshulwa kwabulawa abantu abayisikhombisa. Woza Friday lamhlanje silomculi osakhulayo njalo osaqathulayo kwezomculo egxile kumdumo we-Afro Kwaito ekwelebhilithani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umahluli omkhulu womthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu kobulawayo lamhlanje lapho akhuthaze khona ukuthi uhlangothi lwezemthetho kumele uqinise umsebenzi wokulwisana lamacala wonke enkohlakalo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abohlangothi lwemithetho abagoqela amagqwetha labatshutshisi kunye lobulawayo lamhlanje bebethe gwaqa e-High Court kuvulwa izindlu ezintathu zokuthonisiselwa amacala nguChief Justice Malaba. UChief Justice Malaba uthi lokhu kwenziwa phansi kwenhlelo zohlangothi lwezemithethandaba ethi lokhu yikuqala kokuzibusa kwezabelo ngezemithetho ezweni. Ukuqheliswa kwe-High Court yakobulawayo uthi kuyafana lokwenzakala izwe lonke njalo wonke umuntu kumele azizwe elelungelo lokuthola usizo kungela buqili njalo uZulu amangalele wonke umuntu ozabonakala ephatheka kwezenkohlakalo emadale ngesikhathi somsebenzi.
Corruption vele kasifuni simbinto esingayithandiwa and yikho sisithi thina abantu kababuye bazositshela lapha ababone khona ukuthi kungabe kulezinto ezingahambanga kuhle bakhulume ngoba bangasifihla kuyabe kuloko kusimemetheka kuseyaphambili.
Umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uvumelane lomalaba.
Siyathaba kakhulu kuzasisiza ukuthi iprocess ingahlali isikhathi eside.
Ukhomishina weJudiciary Services Commission umnumzana Josephat Chuma laye uvumelane labanye ethi bekulodubo lokuthi amacala abethatha isikhathi eside ukuthethwa.
Ukwengezelela inkundla lezi sokusitshutha na inkundla sezikhona namajaji sokumele engezelele.
Ugatsha lwezemithetho luphakathi kokwakha lokuthuthukisa amadale izwe lonke ukuthi ubulawayo usezimele yedwa njengedale esehlukaniswa lamadale enyakatho yemathebheleland. Kusukela namhlanje i-High Court yakobulawayo isilezindlu zokuthonisisela amacala eziyisithupha ukuthi ezivulwe namhlanje zilohlonzi oluphezulu lemichina yakulezi insuku yokusebenzisa. Izindlu zokuthonisisela amacala ezintsha ngu-Court D, u-E, lo-F kuhlanganisa lendlu kaMtoliki. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo eHigh Court ngingu Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezilela ilungelo loluntu elizweni bathi bafuna uhulumende avikele abafakaza kukhomishini yokuhlolisisa izehlakalo zodlakela lokamhlaka 1 kuNcwabakazi. Lapho kwadutshelwa kwabulawa abalandeli bomanyano MDC Alliance abayisikhombisa betshengisela bekhonona ngokuphuza kokwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Intathe zindaba eStudio 7 uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentathe lezindaba owenzelwe eMedia Center, inkokheli yomanyano weHuman Rights NGO Forum ithi ifuna le commission ikubeke kucace ukuba abazofakaza bazovikeleka unganani kulabo ababangela imfa yabantu emveni kokubadubula edolobheni leHarare. Enye yale nkokheli ngumnumzana Lizwe Jamela wenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, ZLHR.
Kula kwindaba esingazwisisiyo nje thina njengeforum ukuthi i-commission le izasebenza njani nxa sikhangele maybe i-protection yama-victims. Asifuni ukuthi kugcine abantu sebesise kusiba le-re-victimization. So kumele kube lama-programs ukuthi i-commission le izakwenza njani ukuthi i-protect ama-witnesses lama-victims.
Isifiso sabo njengomanyano we-NGO forum uJamela uthi yikubona kubekwa mgceke okuyabe kutholakele ngemva kokugqiba umsebenzi kwale i-commission.
Kungabi i-commission yophonga ukuthi i-window dressing yesikhiwo ukuthi wabulawa abantu waba le-commission sokusho ukuthi hayi sokuphelile. Akumelanga kuphele ngendlela yaleyo. Kumele kube yi-process eqalisa ukuthi sibone ukuthi sesenza i-proper healing in reconciliation proper laba abazakwansi ukuthi betholakala ukuthi ayibayenza into ezingayisizo umthetho labo bafinyelele.
Uthi kumele abakhethwa ukuqhuba lolo phenyo bengathathi lolu daba njengolwenzakala mhla lokho nje, kodwa abalubheke ngelihlo elibanzi kukhangelwa imbali yodlakela elizweni.
Ayisikho isimanga nxa sikhangele ilizwe leZimbabwe, nxa sikhangele indaba engathi ngesikhiwa i-organized violence. Ungakhangela even nxa sikhangela even ngesikhathi se-colonialism, ngesikhathi sesilwele inkululeko yethu, even after that nxa sesikhangele even iGugurahundi, iMathebele neMidlands, nxa sesikhangele kubo 2000 labo 2008, i-violence sihlala silayo. And nxa sihlala sile violence leyi sihlala silayo, even ama-state institutions especially i-security, ama-members of the security forces bahlala betholakala bengama-players u-violence yona le.
Abe-NGO forum bathi bezimisele ukusebenzisana labe-commission le esinxuse uZulu ololwazi ngokwenzakala mhla kudutshulwa laba bantu ukuthi azefakaza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende ukhangelisisa udaba lokwengezelela imali ephiwa amalunga edalele lephalamende lapho behlala ngenhloso yokuwakhuthaza ukwenza umsebenzi wabo ngohlonzi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Idale lephalamende leZimbabwe linamalunga angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu 350. Kulelo nani kulaba ngamachumi ayishila galombili eyite ahlala kusenethi, bese kusithi amakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa 270 akuparlamente. Uhulumende uhleze sehluleka ukubhadala amalunga edayele eParliament ngesikhathi leyo mali ingakhezwa. Ngomnyaka odluleyo kulandela ukutshengisela kwamalunga edaleleli, uhulumende wenelisa ukubhadala ingxenye yale mali engangezigidi ezingamadola amane akwele Melika 4 million ngesikhathi isikwelede lesi sesifike izigidi ezilithumi zamadola. Esethula ugwalo lohlelo lukahulumende olo transitional stability program uncube uthe uhulumende ukubone kufanele ukuthi amalunga edayele eParliament anikwe okulidlabuzane kokwenza umsebenzi ngokwengezela imali lokhu kuza ngesikhathi uncube ethembisa ilizwe ukuthi uzafinyeza indleko kahulumende ependula iStudio 7 ngemva kokuba ebuzwe ukuthi kungani ephikisana lohlelo lwakhe lokufinyeza imali ephuma esikhwameni sikahulumende abuye athi ufuna ukwengezela imali yamalunga eParliamente uncube uthe leli dali liqakathekile
ukuzama ukusekela umsebenzi wama-members of parliament kuqakathekile ukwenzela ukuthi kwenze umsebenzi wabo kuhle basimonithe basikhuthaze njengohulumende sebesifuna ukuthi khona babe nama-resources wonke nje abanidayo
kodwa lokhu kubuya ngesikhathi uzulu wezimbabwe ikhathazekile ngokwenziwa komthetho ubhadalela indleko ngemali kagetsi e-RTGS ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2% iningi lithi okwenziwe ngoncube imizamo yokuvala uzulu amehlo ngoba ukukhweza komthetho akulani lokulungisisa ilizwe kodwa ukuphana imali emahofisini aphezulu uncube yena uthi lokhu kukhweza komthetho kuzakwenza imali ebuthaniswa nguhulumende ukuze ingaqhubekeli egweleta imali yokuqhuba inhlelo zakhe umnumzana Ntokozo Nkomo uthi uhulumende kumele adinge ezinye indlela zokudinga ngazo imali ezingelani lokuthathela uzulu imali yakhe ngokwandisa imithelo
indaba leyo ukuthi i-government ebesifuna ukuraise ama-funds ngokuthethela abantu imali zabakwenzi they are giving us a problem abantu laba sesithweleni
okunye ukukhuthaza uzulu yikuthi iningi lalawo malunga edayele eParliament akavamanga ukubuya nxa kule ndubeko okufanele zidlulisiswe eParliamente eningi lawo laziwa ngokubuya lizolala eParliamente amalunga eParliamente asedume ngokufuna imbadalo yezimota kanye leyamafutha emota ngesikhathi kusobala ukuthi iningi lawo alizanga ukuzosebenza lisebenzela uzulu owalikhethayo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuKipson Bebe
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi umnotho weZimbabwe usulesisindo samabhiliyoni phose angamachumi amabili lesithupha i-25.8 billion. Inhlanganiso yezindaba eReuters ithi umnumzana Ncube ukhulume lokhu lamhla eHarare esethula ugwalo lwakhe lokuthuthukisa umnotho welizwe phakathi kweminyaka emihlanu ezayo olubizwa ngokuthi Transitional Stabilization Program. Uthe ukuqheliseni umnotho welizwe bakhoqele olokwenziwa ngabantu abathenga bethengisa impahla ezichiyeneyo. Kodwa ingcwethi kwezenotho ezigoqela umnumzana John Robertson zithi umnumzana Ncube kangenisanga ngokusemthethweni abathenga bethengisa impahla kulokhu okwaziwa ngokuthi yi-gross domestic product yelizwe ngendlela eyenga abantu abangacabanga ukuthi umnotho uthuthuka ngemfanelo.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umthethwandaba ophezulu weHigh Court eHarare lamhla unqume ukuthi uhulumende yabhadale unkosazana Justina Mukoko olwela ilungelo loluntu amadola azenkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000 njengenhlawulo yokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwakhe izinhloli zikahulumende ngomnyaka ka-2008. Unkosazana Mukoko okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project wazowamiswa phambi komthethwandaba ngemva kwamaviki ambalwa kungaziwa ukuthi ungaphi esethesa icala lokufuna ukugenqola umbuso ukamongameli Robert Mugabe. Asizweni okuninga lolu daba kungxoxo esiqhubelayo.
Ngiyasamukela sibili isinqumo lesi ngoba yinto ebesifuna ukuthi yenzakale. Nxa ukhangele amaphepha aphumileyo besile mali ethe xaxa ebesifuna ukuthi siyithole kodwa kusahambanga njalo. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende ulakho ukuthi ahanjiswe kumthethwandaba. Njalo kutshengisa ukuthi ukwephula ilungelo loluntu yinto edulayo kakhulu ukuthi ukwenze. yindlela etshengisa abanye abaphatheke emsebenzini ofana lowami ukuthi kukhona okungenzakala xa bangangena kudubo olufana lodubo engalungenayo. Njalo ngisithi kulabo abephulelwa ilungelo labo abalendaba ezisemthethwandaba, leli lithuba lokuthi babone ukuthi lezo ndaba zilakho ukuthi zikhangelwe njalo sigqitshwe ukwenzela ukuthi bathole okuhambelana lakho. Angikholi ukuthi kule mali elakho ukuthi iingqedele ubuhlungu bona lowo. Kodwa ngibona ingani lesi yisitshengiselo esiqakathekileyo ukuthi uhulumende enqabele ukwephula ilungelo lobuntu.
Sibonile njalo lowesifazana ekhatshwa ngamapholisa ukuthi laye waphiwa inhlawulo yalokho okwenzakala kuye. Singathi kambe uhulumende lo usetshintshile yini?
Lezo zindaba ezimbili, kodwa ungakhangela inani lezizalwane zeZimbabwe ezephulelwe ilungelo, ngibona ingani ziningi kakhulu. Nxa lokhu sokuyikho abafuna ukuthi bakwenze, sokufanele ukuthi baphathe njalo ezinye indaba esezile minyaka zingaphathwanga. Mina ngithunjwa ngo-2008 kulabantu bebanket akade sebezele sebele nyanga eyodwa bethunjiwe. Sagcina siphuma sonke isikhathi sinye. Kulezisebenzi zeZTT njalo ezithunjwe ngemva kwami. Indaba zona lezo zonke kufanele lazo zibanjwe ngandlela yinye ukuthi sisuthiseke ukuthi sokunomahluko. Okunye njalo ukuthi ngo-2015 uyakwazi ukuthi uyithayi Tamara uthunjiwe. Kuze kube lamhla imuli yakhe ayazi ukuthi uyithayi ungathi. Ukuthi lathi sibe leqiniso ukuthi le isiyo indlela kahulumende lo omutsha. Ngibona ingani bangaqhubekela phambili bebamba zonke lezo ndaba.
Lo ngonkosazana Chestina Makoko, umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eZimbabwe Peace Project, sixoxela eHarare. Ulive Talk lamhlanje sikhangela okuhluphayo okubhekane leZimbabwe okubangelwa ngokungami kuhle kwesimo somnotho welizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhulumende weleSomalia uthi owake waba ngumsekeli womkhokheli weqembu lamalwecatsha isimuslim edlulisa amalawulo alwisa kulelo lizwe al-Shabaab ngasoze avunyelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli. Umbiko oyithulwe lugatsha lokwethulwa kwembiko uthi uMakhtar Robow akavunyelwa ukuncintisa phansi kweziqondiso zenhlanganiso yamazwe omanyano wamazwe omhlaba owe-UN. Umongameli weMelika unkosikazi Melania Trump namhlanje wethekelele indawo ezimbili kwele Kenya ezigcina intandane kanye lenyamazana zendle. Unkosikazi Trump usekwethekeleleni amazwe amane weAfrika kuhambo olomusa kwele Ghana, Kenya, Malawi nakwele Egypt. Umanyano wamabandla ezokholo weZimbabwe Council of Churches uthi uphakathi kwemizamo yokuthi umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa akhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa. Kodwa kucacanga ukuthi inkulumo lezi ngezokuthi basebenzelani njani. Lokhu kuphume emhlanganweni owenziwe yinkampani Alpha Media Holdings ngolwesithathu uphakathi kwabezokholo labakumabhizimusi. UMnumzana Chamisa uyala ukuthi umongameli Mnangagwa wanqoba kukhetho njalo kamnanzi njengomongameli welizwe. UMnumzana Chamisa ke wazisa ukuthi uzagcotshwa ukuba ngumongameli ngabebandla lakhe. Unobhala wenhlanganiso yeZCC uMnumzana Kenneth Mthatha utshele Studio 7 ukuthi ngempela imizamo yokuletha ababili etafuleni ikhona kodwa wala ukuveza okuningi ngalolu daba. UChris Gandhi weStudio 7 uxoxe lomfundisi Hussein Sibanda oseke waphatheka kumizamo yokukhumisana umlotha kukaMnumzana Chamisa lonkosazana Thokozani Khuphe.
Mina ngibona lokhu kuqakathekile ukuthi kube nendlela yokubisa abantu ukuthi behlale phansi bakhulumisane njengamaZimbabweans bekhuluma bebekeceleni okokuthi bavela ngapi kodwa bakhangele ingqubela phambili yelizwe lokuthi njalo uyini okungasilethela ukuthi umnotho wethu phakame ephezulu njalo lokuthi kuyini okungasuthisa wonke umuntu eZimbabwe azizwe laye eyingxenye yelizwe leli. Ngakho ke indlela engiyibonayo engacanda ukuthi siye khona ngale yingekukhulumisana, akula ngenye indlela ukuthi kuhlale phansi kukhulunyiswane kukhangele ukuthi kambe kuyini abantu lapha abangahlangana khona. Kungabi lo munye ozaziswa ngani yena ufakwe eceleni kumbe eyakhe indaba elandelwanga kakhulu.
Wena njengomuntu oke waba kumizamo yokuthi umnumzana Chamisa akhulumisane lo nkosazana Thokozani Khuphe, ubona umnumzana Chamisa engumuntu onjani nxa kufika kunkulumo ezinje?
Ngiyakhona bazathola indlela yokukhulumisana ngoba inhliziyo yabantu abaningi kumbe ngabe ngeyakho president Mnangagwa kumbe athe umnumzana uChamisa ngikhona inhliziyo zabo yokwakha ilizwe lethu. Yikho ngile themba elikhulu kakhulu ukuthi njengamadoda nxa behlangana kulo munye umuntu ongumlamulankonzo obahlanganisayo kule ndlela yokuthi bengazwisisana. Mina ngiyakholwa, siyakholwa kakhulu thina ukuthi ngabe kumbe kuyingxabano yabantu kumbe enjani, yikho sibuya thina njengabafundi sincedisa abantu ukuthi bezame ukukhulumisana ngoba nakhulu ukuthi kujayelekile ukuba le ndlela ebakhona phakathi kwabantu abazi engalandelwa ebuyisana abantu kube lokuxolelana nokuzwisisana njalo lokusebenzelana kakhulu. Ikanti nxa abantu bengasoze bazwisisana ekugcineni kodwa nxa siqalisile le ndlela phambili bagcina behlangene bezwisisana. Ngakho imizamo yokuthi abantu bakhulumisane iqakathekile kakhulu.
Lo ngumnumzana umfundisi Hussein Sibanda obekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekoVulawayo. Umncintiswano walonyaka wenkezo yeChibuku Super Cup ungena kwisigaba sequarter final kulimpela viki. Intatheli zindaba itheze emidlalo uJoseph Njanji usipha loludaba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders livakatshele esikodlweni iHarare lapho elizadibana khona leqembu eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup nyakenye leHarare City kusasa enkundleni iRufaro. Umqeqeshi weqembu leLenders uMadinda Ndlovu utshele intatheli zindaba ngolwesine ukuba ukudlala umdlalo wenkezo kwehlukile kakhulu kulokudlala imidlalo yeLeague.
The cup game is totally different from the league. It's a different board approach altogether. The league. Just 5 games and you need to really win those games for you to get to the last one and see what you can salvage for the final.
Kusasa njalo iqembu leChapongu lizemukela iqembu leCape United enkundleni iAscott kuthi ngensonto iqembu leDynamos lizadlala lele Herentals enkundleni iRuvaru ikanti iqembu leTriangle lizanqikelana lele Nicrude enkundleni yeGibo. Umncintiswano weChibuku uvuselelwe ngomnyaka 2014 njalo usekelwa ngemali inhlanganiso yeDelta. Iqembu leHarare City liphethe inkezo ngemva kokunqoba ileyawuma inyakenye njalo kuphakamisa linkezo ukuza lomvuzo wama-dollars enkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa lanhlanu kanye lelungelo elokuyamela iZimbabwe kumncintiswano we-Confederations Cup. Iqembu lizanqutshwa kufinal lona lithola inkulungwane ezingamashumi amahlanu ikanti azaphumela kwisigaba se-semifinal wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili lanhlanu kuthi lawa azaphuma kwisigaba se-quarter final wona azathola inkulungwane ezingamashumi amabili kube sokusithi lawa ahle avalelisa kuhlandla lakuqala elo mncintiswano azathola inkulungwane ezilishumi lanhlanu. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Hello, Woza Friday, silomhlabeleli osakhulayo njalo osacathulayo ocula umdumo weAfro Kwaito ekweleBilitani uXavier. Asizweni ixoxa nomsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Smanda eseLondon.
Ngalesi sikhathi kulolu hlelo silethulela ke imculo yabahlabeleli abajiyeneyo abadabuka kwele Zimbabwe. Kuleli viki silejaha elisakhulayo.
Minibizo lami ngu Xavier. I am an artist, I'm an entertainer. Ngazalwela e South Africa. Ngakhulele Zimbabwe, khathesi ngihlala e London.
UXavier bamthanda kweleBritane njalo wenza ke imicimbicimbi yakhe etshiyeneyo. Wona ke umntuma kho ubiza ngo-Tiwane njalo ke kukhanya kukhona kwamthintayo ubona azahlabelela umculo.
Okwangenza ngathanda ukucula, to be honest, I would say is I feel good. I've just always enjoyed music. I would call my music Afro Kwaito. Kwaito, because I could have some lalelo or Afro Mafakate.
Abantu uHoz of Friday sinomhlabeleli osedumile ohlala eBritane okuthiwa uXavier yena ke sesebenze labantu abaningi.
I'm an artist, I'm a name, to be honest. The likes of Rhymes, Afro B, Olani Ngo.
Abantu, abanengi, bamazi, we Xavier, engumahlekisa. Kukanti ke sengile njalo ke emculweni.
For as long as I keep giving people the music, the more they're going to understand. A lot of people know me from a different background. People know me as a comedian, as an actor. It's a bit different in the music because bangazela something else.
They call me Xavier. I just wanna get to save ya. Don't be shy, you know why. Come on. I bet you know how I like it.
What else?
Ain't going nowhere. What's the rush, mommy? Take your time, I'm sipping on the slush.
Isikhathi sekhona sesidlule ngumangoye. Bese uhlelo hoza. Hoza Friday, sinomhlabeleli osedumile England osakhulayo. UXavier, yena uyacula emcimbicimbini etshiyeneyo. Kukanti njalo ungumahlekisa. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda. Libe lempelasonto elithukela.
Solo ka Xavier ohlabela ese London yena kodwa idabuka eZimbabwe. Singakehlukanike sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Umahluli omkhulu omthethwandaba waphezulu weZimbabwe uChief Justice Luke Malaba uvule ngokusemthethweni amadale okuthetha amacala amathathu okuthetha amacala kobulawayo namhlanje. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.